sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 30 kumbimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende umisile ukuthi lizwe abantu bahlale ezindlini, njalo lokhu kuqakathekile kakhulu.
Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus sokuqalisile, njalo uhulumende uthi uzulu kumele ahlale ezindlini.
Asiphili kahle kuloba sibabona besehla sehle sibona ukuthi maye babo bafika abantu abasithelela okukhulu.
Abantu abaningi abahlala emadolobheni bagade amabhasi besiya emakhaya izolo ukuyahlala khona kumaviki amathathu azayo ilizwe livaliwe. Kodwa abanye bathi kule ngozi yokuthi ngokwenza lokhu abanye balakho ukumemethekisa i-coronavirus. Uhulumende ubikwa esevumile ukuthi isibhedlela se-Ekhuseleni koBulawayo samukele izigulane zomkhuhlane we-coronavirus, njalo usevumile ukulungisa ese-Thorngrove. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kuqale phakathi kwamabili ebusuku lamhlanje, njalo uhulumende uthi abantu kumele bahlale ezindlini lemakhaya. Uthi njalo abazafunyanwa behamba-hamba mahlayana balakho ukujeziswa ngamasotsha lamapolisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngolwesihlanu ukuthi kuqala lamhlanje uzulu kuzamele ahlale ezindlini engayindawo okwamaviki amathathu alandelayo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-coronavirus, yona esibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 33,400 emhlabeni wonke jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Ababanjwe ilumkhuhlane eZimbabwe njalo bayisikhombisa okugoqela uMoyi uZororo Makamba. Amabhizimusi amaningi azaba evaliwe ngaphandle kwalawo aqhuba inhlelo ezibalulekileyo kakhulu kuZulu afana labagaya impuphu. Sixoxele omunye oqhuba libhizimusi uMnumzana Abednego Bebe.
Ngithole kumbe sithole njengenkampani ugwalo olutshengisa ke ukuthi sifanele sibe sisebenza sisebenza ngoba umsebenzi esiwenzayo ngokugaya impuphu ke kuthe ke hayi abantu abangeke bazibathela nxa kuthiwa kuvalelwe bavalelwe ukuthi badle. So ngaleso sizathu sibhalelwe ugwalo olusinika imvume ukuthi sivuleke ikampani sibe sisebenza. Kuzisebenzi ke kulobuzima ke ngoba izisebenzi nxa zingagada zisuka nsuku zonke ngekhaya zisize emsebenzini zilakho ukuthi zihlangane mhlawumbe lapho ezigade khona mbe ibhasi kumbe kuyini njengoba kuthiwa kuzasebenza amazubuko kuphela. Bayagcwala abantu ekumazubuko besokusiba le ngozi yokuthi nxa kuyabe kulo munye olayo. So thina besicabanga ukuthi-ke sizakhulumisana lezi sebenzi ukuthi zihle zibuye-ke zizehlala emsebenzini ngaleso sikhathi se-lockdown ukwenzela ukuthi zingahambi zisuka ezindlini, ngoba zingaqala ukuthi zihambe zisuke ezindlini kungaba lo hlupho lokuthi omunye wabo agcine mhlawumbe ebamba lowo mkhuhlane.
Udubo lokusilela kwempupho sesingakhangelela ukuthi soluzaphela yini njengoba idola leMelika selivunyelwa.
Kuba lobunzinyanyana ke ukuthi singathi kungaba lobubelo, ngoba ke okuqhakathekileyo okufanele sibe kwazi ukuthi ke okungekho elizweni yiwo kanye umumbu. Umumbu esiwugayayo kathesi ngumumbu ovela kwamanye amazwe. Khonokho nje kodwa kukhomba ukuthi akungake kube lo mumbu owanelayo ngendlela yokuthi umumbu uyakuthengwa ngemali yangaphandle kwamazwe. Njalo imali yangaphandle kwamazwe kayisilayo eningi njengelizwe ukuthi singenelisa ukuthi sibise umumbu ngobuningi bawo. Alibana ngabe ukuthi imali yangaphandle ngaphandle kwamazwe uhulumende uwenze yaba khona eningi kakhulu bekungaba lula ke ukuthi ke sibiseke umumbu abantu bathole impupho eyaneleyo but okwakathe sikangiboni ukuthi inganela impupho kungaba ikhokhono ukuthi abantu baphile kuphela kodwa ke iyabe ingeneli and ingozi ibe ukuthi bese kusithi laba abahlakaniphile bese bethenga impupho ngayiningi bese yathekisa ke ezitaladeni emkambe emnyama so kuba ingozi ke njalo kuba into ebuhlungu ebantwini ikakhulu kithi osomabhizinesi ngoba kuyenzakala ukuthi uhlale mhlawumbe ivike abantu ababili amathathu ungatholanga ke lowo mumbu wokugaya konke khonokho yikho kwenza ukuthi sibone ukuthi hayi ukwenela komumbu mbonani kungaba nzinyanyana
umnumzana Abednego Bebe ngosomabhizimusi olenkampani egaya impupho sixoxela ekobulawayo Uhulumende ubikwa esevumile ukuthi isibhedlela esakhiwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo kobulawayo eseekusileni samukele izigulane zomkhuhlane we-coronavirus. Abasiki bebunda batshele iStudio 7 ukuthi umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo wazi sengesinqumo lesi ngesikhathi ekobulawayo izolo. Isibhedlela lesi sibikwase sizadingelwa imfanelo zonke nguhulumende ebambisane labosomabhizimusi. Ngakolunye uhlangothi uhulumende sevumile njalo ukulungisa isibhedlela seThorn Grove laso esikhangelane lezigulane zecoronavirus. Sixoxele umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni.
Siyakwazi phela ukuthi lesibhedlela seThorn Grove yiso esibekiweyo njengesingathi isolation kumbe quarantine center ikhangele ama-provinces omahlanu osingathi southern region sikhangele Maswingo, Midlands, Matabeleland South, iBulawayo leMatabeleland North. Uhulumende usetake over ukulungiswa singathi ama-renovations esibhedlela soneso ukuthi sibe isolation center ekwaneleyo ele nto zonke kodwa phela iThorn Grove izabe isolation center singathi ukutestwa kwe-COVID le COVID-19 igciwane leli kuyabe kusenziwa empilo singathi uhulumende kanye le-NAST National University of Science and Technology abe-genetic testing center sebe lesivumelwano sokuthi bazabe sebenzela empilo senza ama-test online thina ama-clinic ethu azabe isebenzi zama-clinic ethu zabe zihambe ezindlini lapho osokuthiwe kwathiwa kulo muntu ongani ngaphathekanga kuhle bayothatha ama-samples omuntu lo ukhanjiswe empilo kuyotestwa-ke andibana umuntu akhanjiswe-ke eThorn Grove xa kuthiwe utholakala laleli gciwane esiya esolethwa ukuthi alatshwe azaphephe akwanise ukubuyela kuyahlangana lemuli yakhe
kuyini ongakutsho kuzulu wakobulawayo
bantu bakithi isubo singathi ukuvalwa kwelizwe kuthiwa i-national lockdown nxa yomkhuhlane lo we-coronavirus solufikile sikhuthaza ukuthi abantu bahlale ezindlini baphephe bahlanje izandla ngesepa kanye lama-sanitizer balayele izixwayiso zonke ezithe zabekwa nguhulumende kanye lezixwayiso esithe zazibeka thina njengodolobho labo sikhangelela ukuthi abantu bazohlala ezindlini kwamaviki amathathu kuze sibone ukuthi kumemetheka kwegciwane leli singakuvimba kanjani yokambe siyakwazi ukuthi okwamanje abantu abaningi abasebenzi bayazisebenza imisebenzi yezandla kodwa sikhangela ukuthi ukudinga imali kumbe singathi ukudinga impilo ngamabhizimisi ethu angeke sikulinganise le mpilakahle yabantu so sikhangela ukuthi umuntu wonke uzalandela khona ukutsho uhulumende abambisane lamapholisa lamasosha azabe efakiwe ezitaladeni lapho ukuthi ancedise umkhankaso kahulumende ukuthi bahlala ezindlini.
Njengomasipala kukhona eliza kwenza yini ukubona ukuthi abantu bayahlala ezindlini?
Angeke ngithi ikhansili ilungisele kangakanani ukuthi abantu bahlale ezindlini kumbe abantu balandele le mlayo efakwe nguhulumende ngaphela uzananzela ukuthi ukuhlala ezindlini lokungayi emsebenzini lokhu kukhangelwe ngabaphathi bemisebenzi yangkhona esingathi ngama-employers esilungu ngoba yibo phela kumele babone ukuthi abantu ngabaya emsebenzini babone ukuthi izisebenzi zabo zihlala ezindlini kukathi-ke abemjova abamisiweyo lokho sokuyinto into zingathi into enforcement uhulumende njengoba phela unanzela ukuthi into leyo singumthetho kahulumende so thina ingathi ezincane eziphansi njengoba umasipala hayi sesikhangela ukuthi uhulumende abe nguye oenforceayo umthetho osobekile hayi seseyinto kakansila seseyinto ekazibani nozibani isinto kahulumende singumthetho somthetho umuntu wonke ekhangela ukuthi alandele izinqumo lomthetho obekwe nguhulumende
Omnumzana Solomon Mkuni ngumeya wakobulawayo. Bekuyisiphithiphithi emarenkini izolo inengi elihlala emadolobheni ligada amabhasi lisiya emaphandleni ukuyahlala khona phakathi kwamaviki amathathu alandelayo. Ngesikhathi uZulu engavunyelwa ukuhamba-hamba emizameni yokwenqabela i-coronavirus. Kodwa abanye bathe kulengozi yokuthi ngokwenza lokhu abanye abangaba sebelomkhuhlane lo bengakwazi balakho ukumemethekisa emaphandleni. Sexoxelo kansila ka Ward 13 eGwanda umnumzana Miklas Ndlovu
uyasethu sokunye okumangalisayo nkomo asiphili kahle kuloba sibabona besehla sehle sibona ukuthi maye babo bafika abantu abasithelela okukhulu ngoba sikhangelela ukuthi lapha bavele bevela khona kuloba bebesuke kuhle emabhasini khona lapha labahamba khona bahlangana labanjalo nxa besiza kithi lapha kuvela kula ngindla sesizibona nje ukuthi ah umkhuhlane ususabalelwazi wafika sethu kokunye umalisa ngoba kuzima baba
njengabantu bemaphandleni khona ngapho eGwanda ungathi selilulungiselele yini uhlelo lokuhlala ezindlini okwamavika amathathu lolo
akulalungiselelo babe likhona kulutshwana kakhulu la imfundiso nale ukuthi abantu bafundiswe ngakho hayi ayakusifinyelelanga sibili inkomo kube kulutshwana kakhulu phose ngapho nguzwa umuntu oyedwa nje wayekhuluma ngakho akulalutho sibili inkomo sisengozini enyamangalisayo
uZulu wesigaba sakho kuyini ongathanda ukumkhuthaza kumbe ukumxwayisa ngakho
asilandeleni nikho lokho esikunikwe ngohulumende wethu silandele leziqondiso ezivela kwabezempila kahle sihlaleni bakithi sicatshenini ngoba lasebhayibhilini ungathi uyabala omunye umbhalo wakutsho kwesinye isikhathi ukuthi abantu bama bahlale bavale izindlu okwethu asivalenini izindlu zethu sihlaleni emakhaya okukhulu kube yikuthandaza lo ofuna ukuya kwezindawo akanqande unyawo lwakhe bakithi sihlalenini sibekezele kuze kuthi zona lezi nsuku ezibekiweyo ziphele siphila ukuze kwenzekale ukuthi lawo nalo umkhuhlane oyingozi kangaka kwelakithi sicengwe ngoba bakithi nxa singazinanzelelanga lokho kwenzakala emazweni ungathi uyakhangela amazwe alezinto ezimangalisayo anothileyo akhukhulwa lo ngumbhuqazi ofikileyo bakithi nxa singazange sizizwele isizwe sakithi sakwamthwakazi sizaphela yikho ngithi bakithi bonke abantu besigaba sami bakithi zwanini lumbiko abafuna ukuhamba-hamba bahlale phansi insukwanyana lezangeke zibo lise inyama abantu impilo iqhakathekile kwakithi asihlaleni phansi
umnumzana Miklas Ndlovu ngukansila ka Ward 13 eGwanda kusenjalo abezinkonzo sebekhudaze uZulu ukuthi elandele izixwayiso zikahulumende kanye lezabogatsha lwezempila kahle Sekhome umfundisi umnumzana Useni Spanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende umisile ukuthi lizwe abantu bahlale ezindlini njalo lokhu kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi nxa sikhangela kwamanye amazwe lumkhuhlane ubumemetheka kakhulu nxa abantu behlangana kodwa nxa yilo lalo umuntu engahlala ngkhaya elandelele imithetho ebekwayo yokugeza izandla elandelele imithetho ebekwayo yokuhlanzeka yokuthi ugeza izandla uhlikihle lapho kuyabe kusetshenzwa khona ona ukwanise njalo ukuthi nxa ukwehlela uvala umlomo kumbe ufake ke i-tissue kumbe i-handkerchief ukwenzela ukuthi amathako angathonteli kwabanye abantu konke lokhu kuqhakathekile njalo mfundo abantu beZimbabwe bazwisisa ukuthi nxa uhulumende sithi hlalani ngkhaya unceda thina ngoba namhlanje ngeke ngaborder emalokishini imbone lapha neluveve abantu abanatha khona bewosa kugcwele kuminye nenhlabathi ngakho uhulumende kenzeli lokhu yena kuphela kodwa senzela sonke. Nxa wena uzaphuma ngenkani liyehlangana lisenzwe izinto eziningi. Uthatha lo mkhuhlane umemethekisa. Njalo siyakwazi thina kathi akula mithi, akula ndlela abantu abangayelatshwa ngayo. Njalo siyakwazi silabantu abadala abaningi, silabantu abagulayo. Yabo sifaka impilo zabo engozini. Into eqhakathekile kumele sinanzelele ukuthi umlando ukuthi simisele umkhuhlane usezandleni zethu sonke.
Uzulu ungamxwayisa uthi
ngibona into esiqhakathekile kathesi ukuthi kutholakala indlela yokuhlolisisa ukuthi umuntu athole ukuba kwazi ukuthi ulalo yini leli gciwane le corona umbekalalo. Njalo kunye okuqhakathekile ukuthi nxa umuntu engikhaya akwanisa ukwenza izinto ezingamsiza. Sibonile ukuthi kukhulunywa ngokunatha amanzi atshisayo, lamalemoni, izinto ezilula leziyane zokwenza ezenza ukuthi umuntu umzimba womuntu uqine. Lakhonokho ukugeza izandla kuqhakathekile. Nxa sonke singayenza yonke into, mbona ngani lolu dubo luzayedlula. Inkosi izasiza.
Umfundisi uSeni Spanda isiphathamandla somanyano weChristian Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa azabopha abantu abazatholakala behamba-hamba ngesikhathi sokuzivalela ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo, okuqalela namhlanje ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba linye lithi njalo kulowesifazana obulawe yindlovu eBeitbridge ngomgqibelo ngesikhathi egola amacimbi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli beStudio 7. Olibingelela ngokukhanyisana ngomfoka Silwane eWard 8 esigabeni saseCholojo. Ile nemicijo emibili engifisa ukuphawula phezu kwayo. Eyokuqala, uhulumende waseZimbabwe usememezele lokho kubizwa ngesilungu ukuthi lockdown. Lockdown okwensuku ezingamashumi amabili lani, 21 days. Umqondo omuhle ngithi isinqumo esihle esesithethwe uhulumende, kodwa ke nanku uhulumende angazange aphefumule ngakho. Abantu baseZimbabwe over 90% yabo ufanele ukuthi ngabe basemsebenzini abasebenzi, baphila ngokuthengisa ezitaradeni. Ezitaradeni imali abayinelisa ukuthi bayizuze iningi labo imali abayinelisa ukuthi bayidle okosuku olulodwa. Ngamanye amazwi bayenza lokho okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-hand to mouth survival. Okwensuku eziyi-21 bazobe besidlani labo bantu abaphila nge-hand to mouth. Okwesibili, uhulumende waseZimbabwe uvela ezindabeni ensukwini ezidluleyo njengabona ubaba uMthuli Ncube osiphethe kwezezimali ele eDavos ephefumula ngokuthi uhulumende waseZimbabwe wenze umsebenzi oncomekayo kwezempilakahle. Kuyileso sizathu ezempilakahle zethu ziqine ukubabazekayo. Into engimangazayo nansi, uma uhulumende waseZimbabwe enze ngendlela encomekayo ngaleyo ndlela ebabazekayo, yini okwenza ukuthi ziphathe amandla zethu eZimbabwe ziyofuna ukwelatshwa kwamanye amazwe, kubo China, kubo South Africa, sizwa njalo nje esiya kwelatshwa ngaphandle kwamazwe. Ngitho layo ubaba yena lo osiphethe umnanga kwa ngesikhathi egula lapho agijima uzokwelatshwa lapho South Africa, uvice president wethu manje njalo nje uzwa kuthiwa welatshwa South Africa, welatshwa China. Ngitho lo baba owayesiphethe ngaphambilini ubaba uMgabe waze washonela ngaphandle kwelizwe.
yebo 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 ku studio yebo lokho akushoyo umbono othi ungavikela umkhuhlane kodwa ke into eyimbuzo ubuye uhulumende ukuthi umuntu uzobe sidlala njoba ukudla kwelanga elilodwa kuyadinga pho okwamalanga wonke lawo umuntu uzabe ukuthethenga akula umuntu ozaphila elokho evalele abantu bazaphuma ngoba ukudla kwabo kuphandle yebo umkhuhlane uyesabika kodwa nokudla la kuyafunaka umuntu ngeke evalele engenakudla umuntu umkhuhlane uyabe usaba kodwa naye indlala umuntu uyayesaba so lapho kuyahlupha akunakudla akunaludo umajita lo okhulumayo ngisegogo
ngiyalibingelela sobo esithandekayo emagumbini amanye omhlaba kanye lani basakazi be-Studio 7 usogogwana okhulumayo bakithi siyathokoza siphinde sidane siyezwa sibili ukubana uhulumende usebonele waba lo mbono ofaka kwamanye amazwe ukubana ke kuvalwe imingcele kuvalwe lokuhambahamba lokubule mzimbuthano lezi uhlupho esilalo yokuthi kwemele ukumemezelwa lolo hlobo abezikolo mbamavinkili ngapha emakhaya iy'nkingo zangikhona ukuthi abantu bathenge bahlalise ezindlini okwe-21 days lezo into zisikhwelele ngenye indlela emangalisayo na sikhangelele ukuthi sikhala ndawonye njengomzimbabwe wonke umzimbabwe munye olombono munye lwenhliziyo nye okhangelele ucebo elifakiwe ukubana lisebenzele kodwa abamabhizimusi sebekuthatha ukuthi kube lithuba lokukhweza izinto likhe sikhala ngakuthi uhulumende akehle akhangele abone ukuthi abantu baphathane njani nobaphethe njani ngamabhizinisimen izolo nje i-cooking oil 2 liters is 100 pounds ichukela 70 pounds kambe shuwa kuyini khonokho okwenzakalayo elizweni uhulumende nxa efaka izinqumo abanye bathatha ithuba lokugongoda izinqumo zikahulumende befuna ukugcwalisa izikhwama zabo kumbe bafuna abantu bahlamuke asisakwazi esikucela ukuthi uhulumende yehla kudalwa uluma press control lanxa into zihlupha akumelanga zize zenze abantu babe lo moya wokukuvukela hulumende shuwa lokhu akusisindawo khathesi sikhangele ukuthi sivikeleke phela kodwa shuwa kwe-21 days lezo sabe sisenza lisihlane thina singcole amareserve sabe sipothe ezivandeni zethu lanxa zingelalutho kuza ngizabe mbhoda wena osedolobheni zabo uhlezi endlini ungayindawo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Nigeria selimise izizalwane zalo ukuhamba-hamba okwamaviki amabili alandelayo ngenjongo yokulwisana lokumemetheka kwe-coronavirus. Umholi wakwele India uMnumzana Narendra Modi secele uxolo kuZulu welizwe lakhe ngokwethula umlayo olukhuni emizameni yokulwisana le coronavirus. Umthetho lo ubikwa ulimaza kakhulu abampofu. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Isicukuthwane sikahulumende esikhokhela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus, uDokotela Anthony Fauci, uthi umkhuhlane lo ulakho ukubulala abantu abaphakathi kwe-100,000 le-200,000 kuleli lizwe. Amazwi yakhe achiye inengi lithithibele. Okwamanje umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula 2,000 eMelika, 2,500. Idolobho elihlaselwe kakhulu ngele New York. sechome isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leWashington DC unkosazana sikhululekile Spanda.
Yeyi isimo lesi uyazi sidlela evalweni silezingane lapha eWashington DC asisakwazi lokuphumela phandle lasezitolo lapha asisakwazi lo muntu olayo longalayo suhamba uthwele ama gloves ngezandla lokuthi iminyango ivula njani sesiyethukile nanku lento isizalele eNew York lapha sesiyethukile ngoba laseWashington DC sesibona abantu sebehamba njalo lakho asisakwazi ukuthi siyophephela ngapi siyenze njani
manje umsebenzi usalawo yini ngoba abantu abaningi abasasebenzi
emsebenzini asisahambi lasemsebenzini asikwazi lokuthi lama rent sizawabhadala njani lezikwelede lezi sizikweledayo emabhangi lasemashopu asazi siyenze njani heyi sokunzima lapha abanye abantu iningi beliphila ngama-piece job lisebenza lapha lalapha imisebenzi emibili ukuze bekwanise ukubhadala amarenti manje kathesi ngoba sebevalele phandle nje hhayi sokubuhlungu
unkosazana sikhululekile Spanda isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Dear COVID-19, the world has become an incarcerated village. Dear convicts, the convicted and the convictees, we are threatened by the leather virus from the laboratory of pain and imminent danger. Death, coronavirus, you are the convictee. We are convicted. We have become social convicts. Imprisoned by this corona misnomer, it corrodes, it confronts, castrates, inconveniences and incapacitates, it kills. Perhaps before I go on tangent and mislead the captured and compromised citizens of the world, those between the hard surface and the rock, Lababa Pagadweche, Lembogoto, let me send the message straight to the corridors of power. May our beloved wealthy state protect us. We need to be safe and secure amid this apparent peril. Peril. Peril! We can't die from cough, mere contact, and kissing. Now that we have the opportunity to be together for at least a week without anyone, any private jet off to the usual glitz and glamour destinations that have suddenly become high-risk areas. Dear Zimbos, let's combat Corona! Fellow citizens, let's wash our hands frequently. Akasihlanjwe njalo nje izandla kulohlonzi, njalo zingawubamba amehlo, zingawuthinta umlomo namakhala ukugqobo. But let's avoid close contact with the affected people. Kodwa, so bakwazi kanjani ukuba nguyo njani nguyo ngophi? Dear government, anyway, Corona, COVID-19, this is the moment of truth. I declare war, kanti pho, so kisana sithini. Laphela izwe loluthu lobisi. Dear Makesto, Tatum salapase jenis koko kwa matkande ngungulu. Stay at home till it's gone. Ama kala kweba naswa kukweba. Pande kuko kude manegi. Umkukumbu peto ngukuko. Kukakaga umpeto webachi la makala kala. We are under lockdown. Please. Iza zazazi luto. Azizinze zizonzo wale wunzolo vila yemizo lo mzwangetwa. The conscience must lockdown. Please. Sigonqe ngetshe kuginqa maguqa kome iziqwanga zeziqhaga zenguqu kungani hika kuguqe ojamjeke liubambe umqobosho ngiqonqosela abamaginqigonqo abamavinqovinqo business the shika mentality must end lockdown stay at home till it's gone time for family bonds time for family time for family love family pleasure and leisure at home lockdown and lolozela owakho ulondoloze impilo
leyo ke bekuyinkondlo esiphiwe yimbongi enkulu wo desire moyoxide ekhuluma ngomkhuhlane we coronavirus ukuzibhetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus sokuqalile njalo uhulumende uthi uzulu kumele ahlale ezindlini Uhulumende obikwa isevumile ukuthi isibhedlela se-Ekusileni kobulawayo samukele izigulane zomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo, umuntu ungamilinkomo.